Iningi labantu libonga uNkulunkulu ngokwanelisa ukugqiba umnyaka 2019 lanxa besithi bafuna ukukhohlwa izehlakalo abahlangane lazo bethembele kumdali ukuba uzobapha isineke sokwanelisa ukuphila ngomnyaka ka-2020. Unobhala wenhlanganiso yomanyano wamabandla okholo lwesiKristu eyeZimbabwe Council of Churches, uReverend Dr. Kenneth Mthatha, uthi bekungelula kumuntu wonke weZimbabwe lonyaka.
Indlela ezoyenza ukuthi inoto yelizwe iphumele phambili izodinga ukuthi amaZimbabweans onke afake amakhanda ndawonye, avumelane ukuthi i-economy esifunayo sonke yi-economy enjani. Kuzodinga ukuthi sithole indlela yokuthi singayiya kanjani indlela yokubambana ngezomnotho esingathi i-social contract, ukuze sonke sibonisane ukuthi umnotho lo ungasebenza njani ukuze umuntu wonke athole laye indlela yokuthi adle lokho okufanelayo.
Umfundisi Mthatha uthi bakhona abekade besenza imizamo yokudinga indlela zokuxazulula inkinga uZulu abhekane lazo ngo-2019 kanye labakukhangeleleyo njengamakholwa esiKristu eZimbabwe.
I-40 years yithi abakholwayo ineyinye significance ngoba 40 years abantwana baka-Israyeli bahamba enhlane sebephumile eGibhitha bengakangeni kuleyo promised land uNkulunkulu wayebenika yona. Lathi lapha eZimbabwe sesihambile 40 years sesiphume kule i-colonial period, sahamba 40 years ukunye kuhambe kahle kodwa kulezinto eziningi ezingahambanga kahle. Abantu abaningi balahla ithemba lokuthi izinto zingalungi.
Umcebisi Ngwenya ngosakhulayo oveza isifiso sokuba ngabe umumo uyaguquka ngo-2020. Yena ke ukhuthaza umongameli Emmerson Mnangagwa ukuba adinge abacebisi uqobo, hathi labo abamtshelela eceleni njengalokho owawusenziwa ngesikhathi sombuso kaMuyi, uMnumzana Robert Mugabe.
Okumele nje sikwenze eZimbabwe ukuthi umuntu onjengalowo upresident esilaye khathesi upresident Mnangagwa athole the best advisors in the country, people abangasoze besabe ukumtshela iqiniso, abantu abangasoze besabe ukumtshela ukuthi hayi lapha izinto ziyonakala nje kungenxa yalokhu lalokhuyana, lapha izinto zonakala nje kungenxa yalokhuyana. Ngoba angaba lama advisors anjengakamgabe abemtshelela eceleni, all because bona bafuna ukuba bentshontsha, sizaba siyabuyela futhi khona phane sasikhona.
Wengeze uNgwenya ethi lakwezombusazwe ufisa ukuba khona kwamabandla aphikisayo alakho ukufuqa uhulumende okhona ukuba alungisise okonakeleyo uZulu athole impilo engcono ngo-2020.
Yebo, ikhona i-MDC, ikhona i-MDC Alliance, kodwa ayila phansi eyayilayo i-MDC Alliance ngesikhathi uMorgan Tsvangirai ekhona. So uma ngikukhangela mina ngibona ngani labo abezani PF kathesi ba-relaxed, yikubona bengafuni ukulungisa izinto lanxa zonakale kangaka, ngoba bazitshela ukuthi hayi kuvele asina opposition, asila bantu abangasitrethena, akula bantu abangasithathela umbuso wethu lowo.
Unobhala jikelele enhlanganisweni yeZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, uMnumzana Japhet Moyo uveze ukuthi umnyaka ka-2019 beunzima kakhulu, uZulu lwezisebenzi sebesidla imbuya ngoluthi, abantu sebengabathi imibuso yangemuva yayingcono kulokhona khathesi ngenxa yesimo kwezomnotho.
Indlela abantu abadubeka ngayo kwamanje yiye bangela ukuthi uzwe abantu besithi uMgabe wayengcono, uSmith wayengcono, ubani wayengcono, ngokuthi phela abantu bakompare kumbe ukuthi balinganisa umbuso kumbe indlela abaphatha ngayo okwamanje lezolo. Kodwa iqiniso ukuthi labo bantu sibili babengangcono. Angaza ke sithi umbuso kaSmith wawungcono. njengoba wawukhetha ke abamnyama la abamhlophe.
Umoya uthi ulethemba lokuba u2020 uzokuba ngcono kulo 2019 kwezokuhlonitshwa kwamalungelo oluntu.
Izisebenzi ziphathwa lucuku nje ingxenye okwedlula isikhathi ke esombuso wamakhiwa, kumbe singathi ungani kwabanye abaningi ke kuyafanana ngokuba okwamanje ilungelo lesisebenzi loba nje iconstitution yelizwe isitsho ukuthi silelungelo but i-enjoyment kumbe ukuthi silikholise hayi kuba lobunzima.
UZulu uthi uyathandaza mihla ngemihla ngendlela ezehlukeneyo ukuba uNkulunkulu angenele kunkinga abhekane lazo ezivalisa ukuswelakala kwemali yakuleli leya kwamanye amazwe, ukuqhubeka iphela amandla eyakuleli, indlala, ukuswelakala kwabodokotela ezibhedlela lezinye inkinga. Abaningi bafisa inguquko kusimo somnotho lesombusazwe inkokheli yanelise ukusebenzisana, besithi isimo esikhona sesisenza kungasebenzeki kuhle okuyisimo esesikhona lasedale lephalamende. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.